Loko ngifuna ukuqondisa ukuthi umgwaqo oya eJoburg from Samuel Parire Nyato, Samuel Parire Nyato alizaba wazi ukuthi ukhona phana lapho kule Evelyn kusela khona phana isiyafika ngale, I mean ikho kujoyina khona lo Joburg Road. So uJoburg former Gwanda Road, yes, sibizwa ukuthi Kings Likazi Road. From that point lapho kulo Parire Nyato akungena etown kusiya eTrade Gold. Umgwaqo obizwa ukuthi Leopold Sakawile, lokho akutshintshanga, but ngibone abantu sebesithi bona hayi sekutshintshiwe, hayi akutshintshanga khonoko. Vele wawukalisa khona fana kusange Parire Nyato ungene etown, azange utshintshe. But imigwaqo etshintshileyo for yona leyo iJoburg Road, uGwanda Road, yiyotshintshi osetshintshile from lapho ohlangana khona lo Samuel Parire Nyato usiyafika eMguza River masesiya esaningi laphana. So ama-address wonke yebo azatshintsha and kuzaba nendleko zakhona, but yikho esikwenzileyo.
Livumelene lonke ngobuningi benu kumbe abanye bebengawemukeli lawa mabizo?
Hayi, sivumelene sonke, akuzange vele kube le debate.
Kuyini eliqalela kwenza lingaphumi la mabizo lawo? Libuze obani?
Ama-councillors wonke ayabuza kuma-wards abo, sinama-platforms wonke esiwayenzayo esiposta khona ukuthi kuzaba lotshintsho olunje ama-names law. So nxa kulabantu abanema-ideas babuye for lokho sikuyenzile, but akuzange kubuye amanye ama-suggestions ekudlulana nalawa esiwa-aprovileyo.
Sibonile ukuthi ibizo likamongameli Emmerson Mnangagwa lalo likhona, wonke umuntu wavumelana ukuthi libe khona.
Njengoba ngisithi ukuthi akuzange vele kube le debate, wonke umuntu uvumile ukuthi elibe khona.
Lezakhamizi?
Hayi, anto thina simelele izakhamizi nxa sikukansela. Ama-councillors onke engi-29 yiwamelele izakhamizi nxa epasilito kukansela.
Siyabona ukuthi uhulumende wayelinike olwakhe uluhlu lwamabizo. Ikwenze ngemvumo yini lokho?
Hayi, ugovernment laye angitsho is a stakeholder. Sisebenza sonke naye uyanika umbono ukuthi thina sifisa ukuthi kube nje. But ngomthetho olamalungelo ukuthi afake amabizo lawo yi-local government. I-local government ngumthetho ye kumele ukuthi ibe it's mandated ukuthi ibe ibiza umgwaqo ngebizo elifunayo, and after that sesinemile siyahambisa.